Amapholisa labebutho bebevimbe imigwaqo yonke engena edolobheni leGwanda kuthi labo abakade begada amabhasi kaZupco labo babeyehliswa kumele bakhiphe ubufakazi obuqinileyo bokufuna ukungena phakathi kwedolobho. Abezomvikela bebebhodabhoda njalo phakathi kwedolobho lemalokitshini ngenyawo langezimota besiduzule ehlala ezindlini. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye ohlala phakathi kwedolobho leGwanda njalo uthi umumo ubungafanile ensukwini lamhlanje.
Namhlanje kulomahluko omkhulu kakhulu sibili lapha edolobheni. Akula bantu abahambayo, umuntu nje umbona gqo. Lezimota uzibona gqo. Ngitsho lamabhizinis amaningi avaliwe. Abantu abasebenzi lamhla bazihlalele ezindlini. Kuthule sibili, kutshaya umoya.
Osakhulayo umnumzana Grade Mphiri olilunga lebandla eliphikisayo le-MDC Alliance uthi okwenziwa ngabezomvikela ikwephula amalungelo oluntu akusisekelo sombuso.
Njengebandla sinanzelela ukuthi isekelo sombuso asilandelwa, njalo amalungelo ethu awahlonitshwa. Njengebandla sithi hayi, thina asivumelani lento enjalo. Abantu kuze benze amalungelo abo, beyenze ama-rights abo njengabantu maZimbabweni. Lokhu esesikubonayo siyahlukumezwa, siyakhahlamezwa.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF uthi ukuthula okube khona lamhlanje kuveza obala ukuthi uhulumende obusayo ukhethwe ngabantu.
Abantu bakhathele ukuthi babe betshelwa ukuthi ngenani esidilidini kungelanto abazayenza. Njalo nje bayakwazi bona ukuthi uhulumende ungena ngoba evotelwe. Isikhathi sama-elections sikhona uma kufanele ukuthi uhulumende abantu bamkhiphe. Ukhitshwa ama-elections, ayikhona lokho esikuzwa ukuthi abantu ngenani ezitaladeni, ayisikho.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli zindaba uWebpal Chinono babotshwa besetheswa icala lokujojozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela lamhlanje esola umbuso weZANU-PF abaduse ubuleli lizwe ngenkohlakalo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.